So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-20 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amagqwetha kamnumzana Sengezo Chabangu athi uChabangu kasoze ekele ukusebenzisa umfanekiso wobuso bukamnumzana Nelson Chamisa emaphepheni okhetho.
Na umnikazi wobuso lobo enguChamisa esethika ngifuni lobuso bami ukuthi libusebenzise ngendlela engayishiyo, yikuphambana lokho.
Ibandla lezaphu lithi alisoze liphatheke kukhetho lwama-by elections okudinga amalunga edalela eParliament emhlazi ku-3 ngonhlolanja omnyaka ozayo, ngoba alilamali yokubhadalela labo abancintisayo.
Lawa amanye ama-elections ayinkluda e-MP kuba nzima ukuthi iparticipate, ngoba uyakhumbula ukuthi imali yakhwenhla.
Izakhamizi zedonsa esilobela zikhala ngamasela antshontsha amadonki.
Amadonki asetshontshiwe inani babagandeni, ngakutshela amanga. Engikwaziyo ukuthi inani lamadonki eselithethwe ngabantu bentingwe besitshontshela izifuyo zethu alinengi kakhulu. Mina ngedwa personali njengokansila abantshontshela ngunayi bavule ensimini yamba kuma ucingo bathatha amadonki amangunayi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amagqwetha kamnumzana Sengezo Chabangu athi uChabangu kasoze ekele ukusebenzisa umfanekiso wobuso bukamnumzana Nelson Chamisa emaphepheni okhetho. UChamisa ulobele iCommission yokhetho iZEC izolo incwadi esithi kumele abancintisa kukhetho besekwa ngumnumzana Chabangu bengasebenzisi umfanekiso wobuso bakhe emaphepheni ahanjiswe emthethwandaba weNomination Court. Kodwa amagqwetha kaChabangu alobe izolo incwadi esithi ubuso bukaChamisa bafakwa emthethwandaba njengophawu lwebandla le-CCC, ngalokho kalalungelo lokuthi lungasetshenziswa phansi kwebandla le-CCC. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zinti Mkandla olilunga njalo lebandla le-CCC.
Na umnikazi wobuso lobo enguChamisa esesida ngifuni lobuso bami ukuthi libusebenzise ngendlela engayishiyo, yikuphambana lokho. Angithi ubuso bakho obami lobukabani ngoba yena lo muntu, ngoba buyisibonelo engathi ngesilungu i-identity ukuthi nxa sikhuluma ngozibani sikhuluma ngomuntu onje. Nxa manje umnikazi wobuso lobo engasafuni, yekelani dinganini obunye ubuso belisebenzise obenu. Asikhulumi ngombala oyiyelo, asikhulumi ngamabala u-CCC, sikhuluma ngobuso obulomuntu ophilayo othi hayi kangifuni lisebenzise ubuso bami ngoba buyi-identity yami. Ubuso bomuntu lo lalowo behlukile ebusweni bomunye umuntu. Lina elihamba ngendiza liyakwazi ukuthi nxa ufika esikhumulweni sendiza kumbe e-airport kwezinye isikhathi balikhangela laphana, upho ngikhangela nje emtshineni, umtshini uzakhupha kuhle ukuthi ungubani, ngoba lo lalo emhlabeni wonke jikelele ulobuso obungobakhe yedwa. Ngitsho lamawele amaphahla bangaze beyafana nemethweni, kodwa kule mpawu ezikhona ezisithekileyo ezehlukanisa iphahla ngephahla. Loko kwamagqwetha kasengeza ukuthi ubuso bukaChamisa bulani lithi Triple C. Ngamanga. Nga enu chamise tika ngisafuni lobuso bami. So kufanana lalogu ngesilungesi ngati political rape. Ukona abakuhlosileyo. Kaba chiane lobuso bomuntu nga esi tika ngisafuni. Kafuni. Buche ngiseli kubalenhloso embi. Enga ifanza lobu tagati. Outua abadu baka ngelubuso bomuntu bamhlabe ngendariti. Esizo kusho njalo kulaba abahamba kulaba osuwalo abanye abathize. Mina kanguzwisisi. Yikubheda nje ukhona abakuhlosileyo kabahlosanga into enhle.
Khona kathi kungani kukhanya kungabi lula ukuthi umnumzana Chabangu axotshwe kuthiwe sexotshiwe ebandleni le-CCC.
Iye, ungatsho njalo Gande ukuthi kungani engaxotshwa. Okokuqala ngokwazi kwami, yebo, uChabangu uthi lo nguChabangu sengizoChabangu. Abaningi siyamazi. Lelo liqiniso kodwa esingamazi eyikho khona yiloko azithi uyikho khona. Uma zibeka inkunzi yomdaka athi unguinterim secretary we Triple C, secretary general. Manje nxa sithi siyamxotsha lesikhundla leso sivele singekho. Uyamxotsha usithi umxotsha ngapi? Angazi umesezwisisana. Uxotshwa into ebabheka ebonakalayo. Nxa exotshwa ku Triple C ezithi uyinterim secretary general yena engayisiyo one. Number two lesikhundla leso singekho. Uyathi umxotsha ngapi? Angabona sibili kuyezwakala lokho. Uyaxotsha umuntu ozinika isikhundla esingekho enhlanganisweni esingesakhe lalabo abahambisana laye. Lina lingelazi uyamxotsha njani ongasiyo wenu ngokwezikhundla lezo ezikhona. Kuba lukhunyana. Nxa esexotshwa kusho ukuthi kuyavunywa phela ukuthi ungu-interim secretary general we-Triple C. Okuyisikhundla esivele singekho.
Lo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ucubungula izombusazwe njalo elilunga lebandla le-CCC. Ibandla lezaphu lithi alisoze liphatheke kukhetho lwama-by elections olokudinga amalunga edalela eParliamente mhlazi ku-3 ngoNhlolanja omnyaka ozayo ngoba alilamali yokubhadalela labo abazancintisa. Ukhetho umthetho uthi abancintisa kulolu khetho kumele bahlawule imali engangenkulungwane eyodwa yamadola eMelika i-US $1,000 ngamunye okuyimali izaphu ethi ayilayo. IZimbabwe Electoral Commission ikhwezela imali phambilini kokhetho olukhulu olwenziwe ngoNcwabakazi isuka kukhulu $100. Ukhetho lwama-by elections lolu ngolokugcwalisa izikhenqe ezivuleke ngemva kokuxotshwa kwamalunga e-CCC edalela eParliamente ngozithi nginobhala jikelele waleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxela umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Sibangelizwe Nkomo.
Sizangena umkhetho olidlileyo olwama ward councillors ngoba linga lamali ebhadalwayo. Lawa amanye ama-election ayinkluda MP kuba nzima ukuthi siparticipate ngoba uyakhumbula ukuthi imali yakhwenjwa nguhulumende kumbe iveki ukuthi imali isuke kuzero eyama candidate ama-MP $50 isiya $1,000. So kunzima kakhulu njengenhlanganiso thina izaphu esisasungulayo isikhwama sethu sasingeke sike sifinyelele idaba lolo ngani ngoba ngokubona kwethu kusekela amaningi futhi ama-by-election alandelayo. So asingeke siphumelele ukuthi sixotshane nayo wonke noma nje besifisa ukuthi simele abantu sigcwalisise ingxenye yethu yokuvikela idemokhrasi ngokuvota kodwa kuzasikhila ngalolo hlobo ngaleyo ndlela ukuthi asilamali asilasikhwama sokwenza ama-by-election.
Alizange licabange yini ukuya enkantolo ukuyayicela ukuthi iphoqe izegi yehlise imali ebhadalwayo?
Wabona iziphithiphithi zakhona le siphangiphangi sakhona okwenziwa ngayo into leyo thina sathi lokho sisakhangelele ukuthi sikhulume ngama reforms, electoral reforms, le security sector reforms, zonke ezinjalo. Sase sijunga ke lokuphithiphi lokuphansi kwale nto lokho sathola isikhathi senkantolo kaNkomo.
Khona siyabona elizweni babaNkomo abantu abaningi bayakhala ngemisebenzi engatholakaliyo, imali kayibambeki, izinto ziyadula, kuyiwa nje kukhisimusi. Abanye bathi hayi kabasoze bayibone bazayizwa ngomnuko kuphela. Ungathini ngokwenzakalayo?
Lapha kuNkomo kulomzimo kungakazibuboni. Sabe ukuthi kumbe sekungene leyo Second Republic okuthiwa iyalalela kuthiwa ngumuntu wonke. Izinto kuyathi izinto ngamandla lawo. Indeleko zisiba nzima ngamandla. Ukuthi udla inkukhu, inkukhu ngokwayo kumele le-$10, le-$12, uyayibona ngapha. Akulamisebenzi, imiholo yakhona ayikho. Abanye baholisa ama-$1 khona ukuthiwa i-RTGS. Kulokhu nzima lapha kuNkomo. Kuye kuthi-ke kunjalo kuye ama-politicians badlala nezikhathi zabantu. Khonokho okwenzakalayo ukuthi iphithiphithi lemali ikhanye ukudlalwa nabantu, kudlalwa ngamavoti, ngamavotazi okuyiwo abantu bayahlonitshwa besetshenzele, kodwa kubhizi kuyalwiwa isiphithiphithi baba. Asazi uyabheda nani ntungamini, angazi uyabheda nani into leyo. Inzima yokuhlapha kuyahlezi kaba ungahlelisi ngani ngamadlwane ngani kuyini lokhu ukuthi uyakhangela ukuthi hhayi kudlalwa ngempilo zabantu la. Hhayi kunzima kukaNkomo, kunzima.
Lo-ke ngomnumzana Sibangile Izwi Nkomo, umkhokheli webandla eliphikisayo elezabhu, ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Izakhamizi zedonsa esilobela zikhala ngamasela atshontsha obabhemi amadongi. Izakhamizi lezi zithi lolu dubo soluleminyaka kodwa amapholisa awancedi ngalutho. Imizamo yokukhulumisana lamapholisa ukuze sizwe okuningi ngalolu daba yehlule, kodwa senelise ukuxoxa lokansila walumango umnumzana Willard Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Okwenzakalayo ukuthi bayabuya ebusuku babutha amadonki. Abantu bangavuka ekuseni bethola amadonki kase, kwamanye avulelwe ezibayeni, amanye akhutshwa ezinsimini kuqunywe ifensi, amanye athathwa emadlelweni, thathwa aqhutshwe ngobusuku ehanjiswa khona lentingwe amasela. So abantu mase bevuka ekuseni ukuthi kahle bavuke belandele impahla zabo ezijontshiweyo, bawutote umzila uzuye ngene entingwe, bangafika into zabo ukuthi bazithathe into zabo. Amasela lawana sebebizana, bachayelana amakhwelo, bachayelana amagabha, baphuma emizini bonke behlasela abantu bakithi abazobutha into zabo ezijontshiweyo. Sokwenzakale kaningi sibili umnyaka ophelileyo, babahlasela, abalimaza, abanye bayasilela ezibhedlela, abanye lakathesi bayizilima belinyazwa khona le ntimo, amapholisa ayakwazi khonokho. Abakathesi lokho okwenzakeleyo kweviki yona lephelileyo, bajontsha idonki zakotshabango, thatha bahamba lazo idonki zakotshabango akata emdudla idonki zakotshabango. Ngabona nguye yedwa umtade eseselela amadonki angananngcono amaningi sahamba entingo. So bawangxamile bawathatha bahamba lawo khonale. Bala bavuka ke izakhamizi zaqoqana ukuthi asilandeleni amadonki ethu madoda, siyencedisa imuli yakotshabango. Yikho-ke bafike bahlangana khona lo dubo, batshaywa kabuhlungu, balimala, omunye waze waqamuka isandla, ngabona usempilo so esibhedlela, fakwe lamaplasti ezandleni la. Tshaywa betshayela idonki, betshaywa ngezavutha, abantu bentingo batshaywa ngezavutha, cha ngezigodo ngabantwana kwabo ngabafana okuncane. Lokhu kuyabe kulandela oyise ngemuva kuquma izigodo ngamahloko kubaphosela, kudobha amatshe ezavutha kubaphosela ukuthi balwe phambili ngayo. Yilo uhlupho esendihlangane lalo lapha. Sokunzima sibili, angikwazi ukuthi kathi imihlolo bani le engiyibonayo.
Manje ngokubona kwenu libona ngani ngabantu abavela ngaphi, abadabuka ngaphi, abayenza ubusela lo?
Abantu laba babagande asiphumputhi asicabangeli ngabantu bentingo, abantu bentingo ntingwe ngoba zonke izifuyo zethu zigcwele khona ngayo. Indawo liyana ebahlala abantu bakhona, bahlala bavumelana ukuthi singamasela sonke la, sihamba sitshontshe izinto zabantu, zingangena lapha kula muntu ofuze abuye ezosingenela athathe izinto la. Amapholisa bayihluleka ukuthi bangene khona ngayo. Indawo enzima kakhulu baba, isigaba sonke, ogogo bangikhona, okukhulu bangikhona, ngamasela wodwa kumbe imizi engasomaseli ngaba mbili bemthathu. Kodwa-ke yazi la ukuthi kuthiwa khona zonelwa mvuyinye. Sithatha isigaba njengesentingo sithi umuntu wonke lenkukhu zabo lembuzi zabo konke ngamasela ungangena khona ungaziwa udinga isifuyo sakho singene kuleyo ndawo usoze uphume uphila ngoba lomnyama uyaphuma ufile usuyisidumbu
maningi okunganani amadonki asetshontshiwe
amadonki asetshontshiwe inani babagandeni ngakutshela manga engikwaziyo ukuthi inani lamadonki eselithethwe ngabantu bentingwe besitshontshela izifuyo zethu aliningi kakhulu mina ngedwa personally njengokansila abantshontshela ngunaye bavule ensimini yami baquma ucingo bathatha amadonki ngunayi amithiwe ngabona ayengu 5 kutsho ukuthi 9 plus 5 afika azalwa khonale abangaki 14 amadonki abantshontshela wona mina yimi ngedwa engikwazi ukuthi ngatshontshelwa manga umuzi ngomuzi wonke lamadonki edonza akula mntu ledonki athathwa wonke abanye bethathelwa 10 abanye bethathelwa 11 abanye bethathelwa 15 abanye bethathelwa 20 abanye bethathelwa 3 abanye bethathelwa 2 abanye bethathelwa 1 wonke amadonki akusela donki batshontshe indawo zonke baze bayingena konke kubona esigwe mhlawumbe uyatshiswa domlanda bachapha umfula ugwelu bayetshape wamaholo kohlo batshontsha simana makoronga nkuba akula sigaba abangafiki kiso izinduna zokutshontsha amadonki lezo
lo-ke ngumnumzana Willard Moyo ukansila wedonsa esilobela engowebandla lezano PF ngesizwe ezivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi izulu elinayo elizweni lezinsuku lilakho ukuqhubeka kuze kube ngolwesine iphephandaba lobulembo leNewZimbabwe.com lilodaba lokuthi kulamalunga amabili awebandla leCCC aphanyeke amaphepha emthethwandaba weNomination Court ezimele ababili laba ngabathi oyenqobe kukhetho esigabeni seChegutu West umnumzana Admo Chivero lo mnumzana Oliver Mtasa oyenqobe esigabeni seZwimba East kodwa bakhona abanye abazancintisa kulolu khetho bemele ibandla leCCC kungakhathalekile lokuthi abanye babo abamela leli bandla beqotshiwe baze baphinda baqotshwa manje sengilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp
kanjani Studio 7 labalaleli nabo bonke abasithethele intambo hayi lizwe baze balibulala ilizwe lakithi ikakhulu thina abantu abatsha hayi akusela themba ngeZimbabwe shem angazi ukuthi uNkulunkulu kophini entotsana yakho uJesu Kristu umhlaba unje so abantu abaselaqiniso abakhokhela balaqiniso kuyafana nje siyalidinga nje iqiniso kasiselalwa salitholi and iBhayibheli lithi uthando luzophela ngensuku zokugcina yikho lokho esikubonayo hey hayi safa
kusitudio 7 livuka njani livuka njani hayi thina siyavuka bengicela lindivikisele umlayezo lowu lo okhulumayo ngumzinga edube ngiphuma ekhaya etsholotsho emzini omkhulu komachudula komazibisa ngumzukulu wakomazibisa ngizalwa uFrancis Dube elinye ibizo lakhe abadume ngalo kuthiwa ngubhuleti umntakajani owayesebenza enyama yendlovu ubaba wakhe uFrancis wangikhona ngubabami ngamgcina ngo-96 ngingugrade 1 bengicela ukuthi mayekhona ongabe mazi uFrancis Dube mazibisa kumachudula ekhaya amabizo la ngawakhe wonke nguye umachudula wangikhona ubaba wami lo ngiyamdinga bakithi makukhona ongabe emazi engibambe enambeni ezithi +26 71 66 84 30 maengabe khona omaziyo kumbe maye labantwana ngake ngamzela kuthiwa useplumtree iplumtree yangikhona zangaya ngabayazi wayethethe umama isibongo sakho umama ngikhona kuthiwa ngumachuma
selobonani bestudio 7 ngenjengendlela ngenjengoo hayi abantu bezanulo hayi hayi senze mashuwa. Masazi kimbisipili kuyipiki liru. Na astuweze mtu lunta nguchava ngolo. Masu wa situfuna nduwa walo. Hato saantu nze mashuwa siya wota hapia tiriza hami senza.
Studio 7, Studio 7, nidinjani wapu. Yee, nikinijuli sedapa. Mbuno amyo. Yee, nabantu laba siwa vutelayo. Enze, izolo laba kukulunwa. Mago, abizani piofa watu wana wafuliz mwote mturai. Ezi ngapizu ye 60,000 US. Mbe uli kriso loku. Ula lima vetele na makosi azabu wafuna masutu. Siba vutele uti vila lima vetele batula masutu. Besenza ngiti tina za kamizi makaya. Besenza hangunu siye hili kufota. Kave kui loku. Ano boku munta hili hili kufota loku itoti loku kuzwai. Mwa vutele mtu vila lima vetele tina stula ni mwana. Developer, when I'm fitting with his arm, Tina's to be a rabbi Makai. I see. William Bumba Kulu F. Zela Novi, Masocha, the Elliot Masoch, yea, Abandaba was Bushazia is in Dab, Yaribo Matuta, keep it up, Lugu Wenza, Bushaka Kul, Yazisa Rabbi Kulmakon, where Zagara, the Ibega in Dab, keep it up, Elliot Masocha, the F. Zed, Yabo, Okuma, Sofa Sonti, a case, Wong Bong, Yabo.
Salvonan, was to seven salubonani ngajabula le audio my phone mina ngingumlandeli weCCC ngiyazibuza ukuthi kathi why uChamisa angakaze chaywe o angakaze botshe nje lokho elungile akagijima manje nawo usengezwe asibona kuthule nje kanti why yena engaphungi egijima edinga usizo kwamanye amazwe lati siyomncedisa siredi kodwa yena uthula hayi siyacela ukuthi audio le bayizwe bonke amaCCC sivukeni sibone ngcono uChamisa may ngakwanisa nikeze omunye umuntu ozakwanisa ngoba into le izosivulalisa ngemikhuhlane yenhliziyo iyasikwatisa kakhulu into yenzakala eZimbabwe.
Studio 7, Studio 7, vuka njani basakazi abahle. Hayi, nami ngajabula uma ngafunda emlodi. Hayi, into eyenziwa nguThabang iyacaca nje ukuthi uThabang ulamaphawuzi amaningi kakhulu owathola khona le phezulu ekuqenjini leZanupiyefu. So vele blaz mawuthi uyinanzelele into yangikhona uChamisa layo ungani udla lo la uThabang kodwa akafuni kuphela egceke ngani istrategy sabo lesiyana abasibumbile basiyenza. So lapho sebezama ukucathela uZulu ukuthi uZulu angaboni ukuthi khona bayazwana istrategy sabo. But le nto naleyo kurecall abantu is comes from Chamisa behlezi phansi loThabang plus neZanupiyefu into abayinegotiate leyo abayilungisa laba bantu. Kuyazicacela nje egcekeni lokho nje singathona sitshana amakhanda lokho sibuzana sithi lapha nalapha nalapha. UChamisa loThabang sebephiwe imali Zanupiyefu. So kutshona nje abantu bathana amakhanda lokho ethi Chamisa. Abantu badlala ngesikhathi. Abantu abaqala ukuphemba nje omunye umlilo maybe bezame iqembu lezaphu le MRP kuphela nje into engabasiza abantu bakithi. Lokho kunenginengi lokho kutshona bethi Triple C sengezwa wathi wa the waste of time.
Salubona Studio 7 linjani? Hayi siyaphila. Yee, nangu ubhuti lapha ekhuluma into engekhoyo nje ethi masingavota manje singadliwa ngoba amashona maningi lathi ukuthatha aphi lokho. Angithi uma singavota singadliswa yilina. Lina elini elivotela wona amashona. Ngoba yikho lento ikhuluma ama uthi wena amashona maningi. Ila iproof yalokho yokuthi uthi amashona maningi udlula thini. Cha, awunayo iproof yalokho and ayikho lento ikhulumayo nje uyazikhulumela nje ukuthi siyabe sesidliswa yilini elivotela amashona ngithi. Ukuthi ngoba linalokho kwakini libheke amashona. Ngoba into uma ngikhumbula kahle izapho kuyona iphathe emandebele kuphela. Iphathe emandebele MRP thwakazi Republic Party. Izapho iphathe ngizokuphatha ngoba uyibona ivotela amashona ngile kodwa izapho iphathe nje abantu bonke amashona amandebele wonke umuntu khona lapha kumele abe khona but akekho ngenxa yokuthi amashona angeke alivotele indebele izapho vele ngitsho le CT1 ngitsho nje le councilor ngiyithole amashona le councilor nje lezapho councilor nje so le ndaba yokuthi thina singadlala ngamashona ngoba ayikho le ndaba yokukhuluma ngale
Studio 7 mbingelele ku Studio 7 Studio 7 engikucelayo ukuthi ubaba lo sengezwe uThabang lo sithole ngoba banamandla okurecall abantu. Cela besirecallele uMnangagwa ukuthi abantu baseZimbabwe bonke uZulonke uMnangagwa simfune esihlalweni. Cela besirecallele uMnangagwa. Siyacela mphele uThabang ngabe le message ngafika ukuthi usengezwe uThabang ifike kuye le message lo sithole wakhe lo abarecall abantu. Cela ukuthi besirecallele uMnangagwa ukuthi asisamfuni uMnangagwa bantu eZimbabwe sikhathele ngezanu bakithi.
Hey, Studio 7 nivuka njani? Kati ama message la kufundwa wapi? Kumbe amanye aphenqa nje kuphele ukuthi hayi lokwakulancedo kube kwesayidi. Kube namanye ampela ayaziwayo ukuthi hayi lengekabani imeli ifundwe every week. Uyazi ukuthi bantu bezimbabwe ngobuningi bethu si-stupid kakhulu. Uchabango lo Chamisa baxoxa daily ekuseni lantambama. Into eyenziwa ngoChabango, uChamisa uyazi clearly njengoba nisizwa naleli igqwetha likaChabango ukuthi liyatsho ukuthi ukuthi uChamisa ngowakhe umlomo kakazi atsho ukuthi uChabango kamazi. Vele yena wabona umuntu okutuza athe ngupresidenti weliwe party athula ungani ukuthi ufile. Akusela triple C lapha nje kudlala ngabantu. That's why ubaba uAmbrose Swinde the inkinga abantu beZimbabwe sesivotela amaparty asisavoteli abantu esiwabantu bengasisiza. Khona manje abantu bezana uPF ama MPs atafuna izimoto ezidura izindlu afuna ukuya emahoteleni labafazi babo. Line lavotayo konke konoko alilazwi lokuthi liyakufuna. Ku-Triple C khona manje isiphansi phezulu mdala awungeke wazi ukuthi kwenzakalani. Kodwa kulokhu labanye abantu hey uChamisa uChamisa yikumenemene lokugcina uChamisa wena uyothengisa i-Triple C.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations ubukhangelelwe ukuvota izolo ukuze kumiswe impi yakwele Israel lebutho le-Hamas ngenjongo yokuhambisa ukudla esigabeni seGaza. Elemelika selivimbe amavoti ambalwa adlulayo ngoba lesithi awayethesi icala amabutho eHamas. Kambe izaphela njani limpi? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo.
IHamas ileyile Israeli. Ukuphela kwayo ngokubona kwami ukuthi bahlalisane phansi bavumelane nge-two state solution eyayiphushwa ngoBarack Obama labo Bill Clinton, ngoba ukuthi i-Israeli layo iqhubeke ilokhe i-invader umhlaba owama-Palestinian befaka ama-settlers abo lapho, yiyo into eyenza ukuthi kungabi lokuzwanana phakathi kwe-Israeli Hamas. And okunye iHamas I think I sell a choice manje kumele ivisele abathunjwa laba eyabathathayo from Israel, ngoba Israel ayisozi stop. Israel ithi yona izimisele ukuthi vele ibhubhise konke ukuthi istop iHamas once and for all, ukwenzela ukuthi iHamas iyekele into yayo yokube i-invader i-Israel. So ngaphandle kokuthi bahlale phansi bakhulumisane, angiboni mina kusiba lokuthula e-Middle East.
Ngokubona kwakho umongameli Joe Biden uyiphatha njani indaba yonale e-Israel? Simzwile esitshengisa ukukhathazeka ngendlela i-Israel engani lwisa ngayo abeHamas okuthiwa khona sokubulawa abantu mahlayana. Ubona njani udaba lo?
UBiden usebunzimeni masiya ngaseqinisweni ngendaba ye-Israel, ngoba i-Israel ivele ile support eningi lapha America. And so ukuthi uBiden angayisupport Israel kungamfaka ebunzimeni. But sibone ukukhankasa ama demonstrations enziweyo amaningi worldwide actually ekondema indlela i-Israel ebomba ngakhona iHamas, ngoba sekufe abantu abaningi especially abantwana, and into le ayiphathi abantu kahle. And so uBiden akafuni ukuthi at the end of the day abonakale njengomuntu osupporta ukubulala abantu njalo abantu aba innocent ama civilians esikubona kusenzeka eGaza. So uBiden I think yena either kumele atshele Israel ukuthi no, imani kancane njengoba belokhu ezama ukuthi athi makube le ceasefire, but the only way ukuthi iAmerica kumele ingathi iya stopa i financial support lokuthumela izikhali eIsrael makuthi Israel ayivumi ukuthi kube le ceasefire ukuthi kuhlalisane phansi ukukhuluma.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekhona pha kwele Melika. Nguye ke osifikise emaphetheleni ohlelo kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amagqwetha kamnumzana Sengezo Chabangu athi uChabangu kasoze ekele ukusebenzisa umfanekiso wobuso bukamnumzana Nelson Chamisa emaphepheni okhetho njengophawu lwakhe. Ibandla lezaphu lithi kalelisanga ukungena kukhetho lwama-by elections. Izakhamizi zedonsa esilobela zikhala ngamasela antshontsha amadonki. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Silazo ezinye njalo ngo 7:30 ntambama.